Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 30 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
Donald Trump yi populist. Ama populist yilabantu labana ba appeal to people's emotions. Kodwa ke singathi siyalandzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyakwezama ukufaka ama facts.
Iqhubeka ngela phambili imkhankaso wekhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Bengicabanga ukuthi kuza kube kule line, but ngifice kungelani ngitho line ngafika ngangena within, ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Odabuka izibapho yohlala kwele Melika uthi usevotile. Nguqhutshwa ukhetho kwele Botswana abaphikisayo besithi ele Zimbabwe lingenela kakhulu kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umnumzana Donald Trump izolo onqintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party, uchodoze omunye wakhe umnumzana Donald Trump izolo ngezahlakalo ezithile lokuziphatha kwakhe. Wathi yena nguye ongabusa ngcono nxa kuqathaniswa laye. Ukhulume amazwi la emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabantu eWashington DC izolo kumbiko abamkhankaselayo abathi ngokugqiba inkulumo yakhe owe closing arguments. Ngakwelinye icele umnumzana Trump bese ePennsylvania izolo lemzini wakhe eMar-a-Lago eFlorida lapho laye achothoze unkosikazi Harris ngamabala ethukayo akhomba ukuthi uyehluleka umsebenzi. Ababili laba lama running mates ababasekelayo baqhubeka ngemkhankaso yabo lamuhla. So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lantathu i-53 million kuhlelo lwe-early voting phambilini koluzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngamafitshane uDonald Trump yipopulist. Ama-populist yilabantu labana ba appeal to people's emotions, ukuthi khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalezondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa ke singathi siyalandzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyakwezama ukufaka ama facts kwesinye isikhathi. Abantu abalandela ipolitics kabalandeli kakhulu, kabathandi, bona baye befuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise, kungakhathaleli ukuthi in the next 5 years, in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho, into zokubadlulula abantu bakwezinye izizwe mbeizalwana zakwamanye amazwe ukuthi zingene. Konke lokho kala into ezithabisa abantu abazibiza ngokuthi bangama-Americans, but iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe abunjwa abantu abavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa imbiko ka-Trump, ikakhulu ngakhaya labantu abamhlophe. Bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibona ngazantu aziyi-inferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela imbiko ka-Trump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina, abakhuluma ngento eziqondileyo, abalandela uKamala Harris, bona labo bazamlandela ngembiko yakhe abayibonayo ukuthi umuntu lo ukhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khonaphana-ke sokungaba ngujikile obhanwa kusiyafika ekugcineni, kube sokusehlukanisa wona ama-electoral colleges lawana kumba ama-swing states ayiwo ajayele ukuthi abangele ukuthi ngubani ozakhokhela i-America.
Abasekeli balaba abancintisayo ama-running mates bangaletha mthelela bani kumpumela yalolu khetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisayo ababa-endosayo.
Nxa sinanzelela ama-running mates abo bonke bobabili asibo bantu esingathi khona bale force kumbe baphula ama masses kangako kodwa sikunanzelelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence singathatha umzekeliso uDonald Trump ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, umuntu osoba business omkhulu kakhulu waziwa ngabo Starlink, waziwa ngabo Tesla njani njani izimoto zakhe leziyani. Diko ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabo soma business abanengi njalo bangamsekela kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk ngoba vele bona ngama capitalist kusiya ngale. So wonke ama capitalist labantu aba capitalist minded bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama Democrats ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu asebeke ngaba ngabomongameli. Ungathatha for instance umzekeliso wokuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo lukaKamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani basekela ama-democratic candidates. So konokana lakho sokungabangela umthelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la egcine njani, egcine ethola ama-votes wawina. Kube sokusithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ekhuluma ngokuthi let's make America great again. Bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi iAmerica yokumele ibuse umhlaba wonke, iAmerica yokumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of ama-wars, iAmerica yokumele yenze lokhu lalokhuyani okudominatayo in terms of dominating other nations umbe kudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma-democrats bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni i-health, asithuthukiseni i-social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapentshini abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema-universities. Konke lokhu kana kumkhankaso wama-democrats okuyabe kukhankaswa ngo-Obama, okuyabe kukhankaswa ngo-Joe Biden labanye abangabe besekela uKamala Harris.
Lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ekobulawayo. Silokhe sikudaba lunye. Odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika uthi usevotile kusigaba sokhetho okuvotwa lungakakwenzwa lungaqhutshwa ukhetho i-early voting. Unkosazana Teresa Dangwa uhlala edolobheni le-Albany e-Upper State e-New York uxoxa kabanzi ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibe ngicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani ngitho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Bekunjani ukuvota khonapho?
Ah, kube kuchaza ngifunde ezinye izinto ngiyabona ayisekuyingeke esikhathi ngivota elizweni leli. Ezinye izinto angizingaqaphelanga angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time kumbe vele akwazi paying attention ngi-excitement. But this time you've been paying attention. You're paying dinner. Baya kubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube bese bekhangela kucomputer and then bebe sebe kunika ukuthi inguwe yini lo i-address yakho yini ngakuyikho sayina ubususayina khonapha kucomputer usayina khonapho mtshina i-printer sivela i-printer i-ballot yakho so uyabu expect ukuthi uzafika kule mabhokisi alama-ballots and all that it's printed on demand ubekuprintela bekunika khonapho bekunika even ingalaluthi phongukuba lamalisti abantu abangikhona abavotelwayo ibekunika ikufoda and then ubusuzingenela lapho okuvothwa khona okulesecret yakho akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzane lakhonapho ngawulo mbuzo bayabuya abasabambi iphepha lelani ibalot abasalibambi vele ngimangele abasalibambi ngoba mbele ngilo mubuzo bese ngibuza umama lo wathi hhayi awumelanga ngilibambi umbuzo wakho ngowani sengimtshengisa usokhangela engabambanga iphepha lami ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumthina ukuthi kuyobalelwa kumthina umthina wonalo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela ebesedi ubusulingenisa kumishina ubusuqeda ekunika okuyibhandi kwakho ukuthi awuvotile ubusungena ubusuphuma phandle.
Ye nxa usukhangela ke khonapho kule mbuzo eyabikhona khonapho ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo iphendule ngesiphangiphangi yini?
Imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulombuzo owodwa okuthiwa ngiyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care ongumfazi kumbo indoda liyavuma yini ukuthi isibe le iNew York State ibe le rule yona le ukuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungowesifazana kumbe uyindoda kumbe khona like labana abakathethe abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho umbuzo bekhona.
Singathi-ke nxa uphendule umbuzo wona lowo akula muntu okade kudonsa nje esithi hhayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni.
Ngitsho nguye umbuzo engimbuze umama yena lo esithi bathe bengiqhubela iphepha i-ballot basebesithi ngemuva kulo mbuzo and then ngasen sithi umbuzo wani sengikhangela sengitshengisa sesithi ngingazwisisanga ukuthi u-10 ngoba ngithe u-10 wasesithi khangela ibhaloti yakho ukhangelise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani bephongkungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwe-ballot.
Ye, nxa sukhangele-ke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala eZimbabwe?
Kuyehlukane ngoba nxa sisizwa abantu bevota ekhaya babe kube kulomsindo abantu bechaywa kuyenza izinto eziningi. I-last year bengikhaya bevota ngivotanga zangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba. So ngabo ngaba le time yoku-experiencea ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya. So ngoba ngahlala emazweni for a long time. So ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hhayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good. abakhuleyo labantu ngama-disabled hhayi labagulayo hhayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini. So bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengise ukuthi umuntu wena ukuthi livotile and then libhalise ibizo lenu otherwise alisoze libe lama-implement.
Lo nkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Albany apha New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho we-Studio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X ne-VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Kula bahlala emadolobheni abathi kabakatholi imali eyabiwa nguhulumende yokuthenga ukudla ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala enkulu edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uhulumende uthi usenike imali yokudla abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola eMelika i-28,700 emadolobheni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abangakatholi imali eholiswa nguhulumende bathi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende osalesikhathi eside edembisa ukuba uzanika abalambayo imali yokuthenga ukudla. Uhulumende wabika ngompandula ukuba kulezigidi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu 154 million Zimbabwe gold eyokuqhuba uhlelo lolu kodwa kukhanya bebeyingcosana asebethole imali le emadolobheni okulabalambayo abafika phose izigidi ezimbili 1.7 million. Okwamanje uhulumende uthi kulezigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika 13 million US dollars eyokunika abalambayo. Lokhu kukhulunywa ngumnumzana Jane Van Muswere, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko izolo eHarare kusanda kuqhutshwa umhlangano wabaphathintambo bakahulumende.
The distribution of funds to beneficiaries with correct.
Sesinikeze abantu abafika 28,000 ukudla emadolobheni kuze kube lilanga lanamhlanje.
Amazwi la asekele ngumphathintambo obona ngenswelo zikahulumende, umnumzana July Moyo othi ukuguquka kwesisindo semali sekuphazamisa ukuphiwa imali kukaZulu emadolobheni.
At first, we benchmarked with $8 US dollars per person.
Uhlelo lolu sinikeza umuntu wonke olambayo $8 kumuli elabantu abahlanu sibanikeza $40 sisebenzisa isilinganiso samaziki.
Umuntu munye ngamunye unikwa amadola ayisishiyagalombili, amadola eMelika $8 iyimali yohlobo lweziki. Kodwa emavinkilini imali le iphungukala ngengxenye ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold. Omunye wabakhala ngendlala uthi kayitholi imali le ngumnumzana Onias Shoko ohlala eWarren Park.
Siyakwemukela kunjalo ngani ngoba beggar is not a chooser.
Umnumzana Farai Sikoto oleminyaka yokuzalwa engamachuma isithupha 60 ohlala eMfakose ukusimo esifanayo.
10 kg empupu $7, amaveji 50 cents. So ma unikeza amabandu awi 2 plus 10 kg izophila kanjani?
Kulabanye asebethole imali le kodwa abakhulona ngokuthi ingcosana. Umnumzana Reinhard Dube owemavuku ngomunye wabo.
Ngancedisa laphana nalaphana but $8 will last me maybe a week for some days. But having ncedisa isikhathi sangkhona. Imali of course angeke uyidobhe. Imajority ungakhangela ama-dollars ona layo asebenza ngabantu per day in town. Awola abantu abahola imali ne.
Kulabantu eZimbabwe abafika phose izigidi ezilithumi abadinga uncedo lonyaka ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele Israel lithi abantu abahlala eBeka Valley kwele Lebanon kumele besuke ngokutshetsha ngoba lifuna ukuhlasela iHezbollah kuleyo ndawo. Ele Israel lenza ukufana lisanda kungena eGaza nyakenye liqala ukulwisana leHamas. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abe-Reuters bona babika ukuba sokukhankaselwa ukhetho lwamalunga idale lephalamende, impumela yalo elakho ukuguqula indlela okubuswa ngayo kwele Senegal, ikakhulu kunganqoba abaphikisayo. ELeBotswana namhla liqhube ukhetho lokudinga uhulumende omutsha. Umongameli Mokgweetsi Mosisi esithi abantu abaningi bazamvotela okuza kwenza ukuthi angene kwisigaba sakhe sesibili sokubusa i-second term. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMasisi uvote esiqinkini seMoshupa ongamakhilomitha amachuma esithupha usuka esikolweni eHabroni. Eqeda ukuvota uMasisi uthe uleqiniso lokuthi ibandla lakhe leBotswana Democratic Party iBDP lizanqoba ungasuye ube lesidingo sokubumba uhulumende womanyano.
You know what? I don't know where you get this fashion about politics. You must tell me this way.
Ranti likuthatha ngapi ukuthi kungaba lohulumende womanyano siza kudla abantu? Ye kungaba khona ukuthi kube lohulumende womanyano ngomthetho, kodwa ngiboni lokho kusenzakala.
Ukhetho lweBotswana luqhutshwa isikhathi isimo somnotho singamanga kuhle kubanga ukungathengwa kwamatshe aligugu enjwayo amadayimani. Umnotho welizwe leBotswana ugxile kakhulu kumadayimani. Amabandla aphikisayo bachothozela iBDP besithi lehluleka ukuphatha kahle umnotho. IBDP sibuse phose eminyaka amachuma isithupha i-58. UMasisi uthi bayavuma ukuthi kumbalwa okumele kulungiswe kwezomnotho.
The challenges are clearly outlined in a lot of documentation.
Njengebandla siyavuma ukuthi kulemgoqo egoqela ukuswelakala kwemsebenzi kanye lokugxila kakhulu komnotho kumadayimani okunye ngokwemvelo okunje ngokuguquka komkhathi, kodwa siyenza konke okusemandleni ukukulungisa.
Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo ele Umbrella for Democratic Change umnumzana Duma Boko yena uthi sesitshayile isikhathi se-BDP. Ibandla leli lithi iBDP kaMasisi isebenzisana lelizanu PF ukuqilibezela kukhetho lolu, kodwa amabandla omabili ayakuphika lokhu.
Batho njani batsathethu
abantu sebezile imilayezo yethu sebekubonile ukuba kulungile ukuthi bakhiphe ibandla elibusayo embusweni.
Kusenjalo imbono yabeZimbabwe leBotswana idabuke phakathi ukuthi kambe ukhetho lolu lungabe lusitshoni kibo, ikakhulu kukhangelwe ikusasa yabo. Umnumzana Sifa Sichuma okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe leBotswana uthi vele uma kulo khetho ungumuntu okuza kuba lungahlaliseki.
I-anxiety iba khona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngubani ozangena kuyawina liphi iqembu kuluze liphi. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olithole likuza.
Kodwa umnumzana Nick Hurekure owabumba inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana uthi kaboni ukhetho lungaphazamisa inhlalakahle yabeZimbabwe.
Upcoming elections, in my opinion, should not.
Angiboni kungadala ukungahlaliseki ngoba kade sabona ukuthi ukhetho lubuya ludlula kweleBotswana kungabangela ukuthi kube lotshintsho kakhulu kumthetho ephathelane labo kuzama.
Kulabanye ababeyizalwane zeZimbabwe asebathatha incwadi zokuba abeBotswana e-citizenship abavotele lamuhla kukhetho. Omunye wabo umnumzana Kwanele Mhlophe ovotele eMoshupa lapho uvela khona uMasisi. Mhlophe wake wavota eZimbabwe ukuthi kuningi leZimbabwe elingakufunda kweleBotswana.
Ngapha ku is a bit different. Lapha ama-elections akhona they are just free. Akhululekile sibili. Ungaboda around you can find abantu becampaigner be-exercise their constitutional right.
Indawo zokuvotela zivalwe ngehola yesikhombisa. Impumelelo yokhetho lolu ikhandela ukuqala ukubikwa kusukela namhla ebusuku kusiya ngolwesine ekuseni. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Njani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. Ikomiti yePhalamende yakwele South Africa ebheke ngezempilakahle ithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo ziselatshwa izibhedlela zikahulumende wele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu udaba eseJohannesburg.
Ikomiti le ithi izibhedlela lamaklinika kahulumende kwele South Africa kudonsa nzima ngenxa izalwane zakwamanye amazwe eziza kulele zizodinga ukwelatshwa. Ilunga lale ikomiti njalo engowebandla leDemocratic Alliance, unkosikazi Michelle Clark, uthi ngenxa yokuthi umthetho weSouth Africa awuvumi ukuthi umuntu osengena esibhedlela edinga usizo abuyiselwe emuva, kufanele ukuthi nxa abokuza laba sebelatshiwe kuthunyelwe ugwalo lwenhlawulo kuhulumende wabo. Uthi lolu daba kufanele lwekhulunywa ngalo emhlanganweni wehlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Africa, i-SADC.
Certainly, if doctors are referring patients from neighboring countries simply for health,
nxa odokotela bakwamanye amazwe bethumela izigulane zabo kwele South Africa, kufanele kube lendlela yokuhlawuliswa ohulumende bamazwe abasuka kuwo.
The treatment of that patient from our neighboring countries where patients have been sent to our hospitals.
Ukubhidlika kwezempilakahle eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi labafuna ukwelatshwa bangene kwele South Africa lapho abafika belatshwe khona mahala ezibhedlela zahulumende. Umkhokeli kahulumende wesabelo seMpompo esingcelelane leZimbabwe, unkosikazi Poppy Ramathuba, usekhulume wazo watsha ilizwi ngalolu daba esithi abeZimbabwe abazobiletha labazokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo bagcwele kulezi zibhedlela osekusenza zehluleke ukwelapha izakhamizi zeLimpopo. Layeke uthi kufanele ohulumende babantu bokuza laba bahlawule indleko zokwelatshwa kwabantu babo.
You can't have somebody who is not leaving their own country just to come.
Akulunganga ukuthi umuntu alimale khonale elizweni lakhe asukume agijimele ngapha eLimpopo ukuzokwelatshwa, kukanti lati silazo lapha izigulane ezilindele ukwelatshwa.
Whereas in South Africa we equally have our own challenges of people waiting for operations to be done.
isizalwane sakwele South Africa njalo bona ukuqoqo kwenhlelo zebandla lesofa sonke party umnumzana Freeman Bengu uthi linyathelo lihle kakhulu elihlongozwa ikomiti ezempila kahle.
The health system in South Africa is overburdened by Zimbabweans, it's overburdened by Mozambicans, it's overburdened by Abasutu. So I think it's the right way, and it's about time government start billing our foreign neighbors of whatever we are doing for their citizens in South Africa. Maybe the issue should be also be extended to the issue of deportation, you know. Maybe countries need to also now start paying for a deportation of their illegal immigrants in South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo sezethule imbono ehlukeneyo ngenkuthazo yekomiti yempila kahle le. Umqondisi enhlanganisweni yePhoenix Foundation of Zimbabwe, umnumzana Dumisani le, uthi vele kungumlando walamazwe ukuhlawulela abantu bawo.
Kungumkhumbulo omuhle, ngumcabango omuhle kakhulu owenziwa yigovernment yeSouth Africa. Kodwa ngapha ehlangothini leZimbabwe kuzaba le problem ngoba i-government yeZimbabwe ayisoze iqhubeke ibhadala. Ingaqala ivume kodwa ekugcineni ayisoze ibhadale. Uhulumeni weZimbabwe uyaziwa ngokuba ngumuntu ongabhadali isikoloni.
Umphathi ntambokatya lwezempila kahle kule South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi laye uke waluphatha loludaba ngenyanga ephelileyo. Esithi kwenziwa iZimbabwe kufana nobaba othuma abantu bakhe ukuthi baye kudla komakhelwane. Le inkulumo ephendulwe ngamazwi entukuthelo esikhulumeli sikahulumende weZimbabwe umnumzana Nick Mangwana yena ubhale ehlelweni lwezokuxhumana ku-X esithi inkulumo kaMtswaledi le ilokhu cwasa ngobuzwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live talk lamhla ukhetho lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe Olwe Diaspora Forum sixoxa ngokubuyiselwa ekhaya uxolo sixoxa ngokhetho lweMelika lapho esibona abancintisayo unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump bekhankasa begqiba imikhankaso yabo le ngoba uhlelo lolu luzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uqhutshe ukhetho kwele Botswana. Abaphikisayo besithi eZimbabwe liyangenela kakhulu kulolo khetho. Sibone njalo ihulumende weSouth Africa esithi bekuyiparlamente yeSouth Africa isithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo zingelatshwa izibhedlela zikahulumende weSouth Africa. Njalo bathi lokhu bafuna ukuthi kukhwezwe kumanyano weSADC ube yiwo olawula lokhu ngoba izizalwane zeZimbabwe ziningi okokuthi sezibangela ukuthi ele South Africa lithwale amagabha avuzayo ngoba lalo lilabantu babo abafuna ukuthi belatshwe. Sizwe njalo imbono ngokhetho oluzaqhutshwa eMelika ngolwesibili ngeviki ezayo lapho abakhankasayo ke asebegqibe umkhankaso yabo ngalokho abathi ngama-closing arguments ngesiNgisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi lingahamba ku-voandebele.com ukuze lisilalele. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.